Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we-Studio 7 ngesonto mhla ziku-15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano ndalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
Sigcine abanye sebebuyela ezindlini from esithi wall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Wanda Road.
Umdlali wengu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kwisigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1.
Into engayitshela abakhulayo secret yokuthi bengabambi into ezifana lembanje, ama-drugs. Mina angiyithutha kunathwa, kodwa mina into ongathiyo ongabhemiyo, so ngibona kwanisebenzela lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye eziqoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko esizwe sikamthwakazi, sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwaphana kube lemikhosi into endala yasendulo. So hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe, ngahamba nami kwaphana-ke njengoba uyabungibona mina-ke ngiyabe sengitshintshile sengikhuphile amabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlabe zulu kwelikamthwakazi okwesindebeleni. Hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout, kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisalokhu singajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esi-expect ukuthi khona phana kumele ngabe mpela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli mpela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonesi sizwe esikuso thina esingamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamashishi kwakulebutho, kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siya sibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo?
Amabutho ahlukeneyo, iqweqwe lwalukhona, ibutho lenkwali lalikhona, ibutho lenkosi lalikhona, amatshitshi gaye ngezekele impela isibalo kunamatshitshi avelela kubotsholotsho, amatshitshi avelela ePlumtree, amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamatshitshi. Kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthiwe gwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi, kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo. Nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nezigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo. Lo ngumcimbi wokuthi sithi thina sibungaza sikhumbuza inkosi uMzilikazi njengomsunguli wesizwe owakhothama mhla ka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mhla ka 5 September or nxa umhla ka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelisa ukuthi bathi kwaqala basemsebenzini sikuyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuqoqa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi gwaqa.
Khona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu. So kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa. Umgubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kaMzilikazi Cultural Association. Kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikwini ongakukontributa laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources ayabedingeka. Lo nyaka kunjenje sigcine mbayimbaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from a city wall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela uxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke iminyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wenxwala le kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko?
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko. Ngikhulele emgenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa. Uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane. So into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko. Ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi. Nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-level. Elunye lwalo kwakuyisiNdebele ngisenzela nje ithando lwaso. Ngaphuma futhi nonkamisa A-level mpela 5 points. So aba umuntu nje othanda usiko. Nxa ngikhula nje sasidlala lapha emadaleni sidlala uchaka lapha nasigijimisana mpela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana. Into umuntu akhule ethanda usiko le-culture ngiyayithanda. Kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko kukhanye mpela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle. Abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega. Into enjalo iyacina iphuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.
Lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelaye ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngotabo kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe Village 9 eNsiza. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakade ezindle 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi. Abanye bakhona yibo abacina sebetyontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi, mina nxa ngikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo. Lamankazana yikho okwenza ukuthi azithwale emancane ngoba lapha lingakhangela abaningi lapha eNsiza engafika ku-grade 7 abadala bathi bekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo. Labantwana sebeswela even ama-project abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo. Amankazana kwesinye isikhathi yabe sekhanyela ngodubu abe khanyelane lalo ekhaya lapha asuka khona yena abezalwa khona ebona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima icine esisiyayenda emncane ngendaba yokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kulangibo. but mina ngokubona kwami ngibona ngani ngabe kuthiwa kule misebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi khonoku.
Ni okunye okubi osokubangelwa yikuswelakala kwemisebenzi lokho.
Abanye bakhona ngababhema ama-drugs, abangamankazana laba abanye bakhona babhema ama-drugs, abanye bezithwale bebancane, abangabafana abanye balimazana bebulalana. Kudalwa yikhonoku ukuthi imisebenzi akula, ngoba ma kulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongule something oyenzayo, amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuthi uyalimaza umuntu umbe ugamula umuntu ngebhemba. Awungeke ucabange ngoba uyabule something oyenzayo, ukwanisa ukuthi ngento leyo uthona uyenza ntambama uchayisa uyabudini uyabufuna ukulala, awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right.
Icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi, njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqedwe udubo lo?
Sicela uhulumende ebesincedise, sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lathi sibe le something esiyenzayo, like ezama-youth kube lama-project amaningi ningatshiyeneyo, ama-project anjengokuthunga, njengokufuya inkukhu, njengokulima. Maningi vele ama-project esingawayenza, even ukufundela amanye ama-course for free, o-building, wathi behambe bengena ngezindawo, kube lani le mfundiso ebakhona, umntwana lo mntwana abe le-choice yakhe azikhethele. Wonke ama-youth abe elesifiso esinjengesami, azikhethele yena umsebenzi abe funa ukuwenza. Kungaba lezinto eziningi eziyenziwayo, ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu. So hayi ukukhokheleni lokhuyana ku-easy, ngibona ngani even yena upresident ukuthi uma ngaba lesifiso sokuthi esincedise, noma kungaba le doni elingafisa ukuthi lisincedise, thina siyakwanisa ukuzimela njengabatsha. Mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa, even noma ngathiwa ngimele abanye isayizami ngakwanisa ukuzimela, ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe likusasa elihle, angifuni ukumosha ikusasa lami. So thina into esiyidinga kakhulu luncedo from uhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise, sikwanise ukuhluma lathi sibe le something, sizimele njengama-youth, njengentsha yonke.
Kodwa-ke abanye ikakhulu abadala bathi hatshi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza, ukubona njani lokho?
Mina mbona ngani ukuyabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza? Imfundiso abe suka layo ekhaya lempilo yakhe ayiphila ngibo, ngoba liyabona ukuthi mina mananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza yikuthi ngibo uyabe indlela ababe bemphethe ngayo, babe bemphethe njengeqanda, njalo bengamfundisi ukuthi empilweni kumele afunde ukuzimela.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-Village 9 eNsiza okhala ngamathuba abatsha. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Siyabonga Taboka ngesizwe ezokholo.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla.
Sibonge uNkulunkulu Jehova wethu ubana uvumile ukubana thina isaphila silizwe leli lizwi lanamhlanje, ngoba nakuba yinhlanhla ukubana silizwe. Angazi angitsho kabi, abanye ingxenye yikulizwa kokugcina leli lizwi lanamhlanje. Leli ilizwi esihlanganelalo kuvuselelwa umoya sizehlukana, esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-1 sisiya ku-4. Ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza, sizabala sukela kuvesi 1. Beka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe yayinzima ukuba ingezwa. 2. Kheba bubi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. 3. Ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi, izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga, nezilimi zenu zinyenyeza okubi. Verse 4. akakho memeza ngokulunga, akakho wahlolela ngeqiniso. Bethemba kokuyize bakhuluma amanga, bakhulelwe ingozi, bazala ububi. Izihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engathi ngokwabafokazana. Kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso, yikuthi labo abasikhokhelayo, njengoba ngitshilo obaba yibo kumele bakhokhele emagumeni, kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubomama ikhipha izinto eziyizibozi ezingafanelanga. Kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini, ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu. Manje ke ngekuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba, sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini. Uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba, abantu balalele bathi sesizakuzwa okuza sisiza, kodwa bezwe amanga ahamba ngenyawo. UNkulunkulu kube sengathi kakho. Kwela kithi ubunzima bukhona empumalanga, entshonalanga, enyakatho kanye lezansi. Abantu badinga indlela ukubana bakhululwe ebunzimeni lobo, njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo. Kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga, laba abaphansi baza kwenzani? Ilizwe libhekane lendlala, ilizwe libhekane lokoma, ilizwe libhekane lezinto eziningi, kuswelakala kwemisebenzi, kuswelakala kukagetsi, kuswelakala kwamanzi, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi. Abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nathi udubo lani luyalubona, kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo bungatsha ezitshiyeneyo usukela phansi kusiya phezulu, uzwe umuntu esithi awula muntu abulawa yindlala. Ayisilo qiniso lelo, kungakhulunywa uze umuntu ekusenze lokhu lalokhu lalokhu, kodwa phansi kakubonakali. Unjengobaba othi ebantwaneni, bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki, lizasutha. Bayasuthana abantwana, ungasukumanga wayasebenza, ubaselele. Ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho, uNkulunkulu uyakushaya indiva, usuphenda ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi, wenze izinto eziyizo, uzelule isandla sakhe, avulele indlebe yakhe, alalele imithandazo yethu. Asikhuleke Thixo engcwele, sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Intathelisa indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Maso uqala ukudlala umdlalo wenguqu esafunda esikolo semgoqo primary school eselokishini lenkulumane kobulawayo, njalo usuke lapho wadlalela iqembu leHighlanders labasakhulayo.
Ngathi ngisemgoqo ngasengiqala ukuyatrena kuma juniors eHighlanders amanda 10. Ikho ngaqala khona kuma juniors eHighlanders ngangikhotshwa ngu-Ali Babadule under 10, under 13 up to under 15. Ngamuva ngawo the stars uBaba lapha ngamuva khona siya kule stars.
UMasuku uthe seleminyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare.
Sadlala itournament okuthiwa yi-Chom Kings. Iblow Province yadliwa kufinali yeHarare Province, yayilabogogerere o-Evans nangayilabo-Colmore, Stanford Mube, oziwanayo Bandira, ile-Trevor Pier. Giri, Ngobile Ndlovu. So ngaba I play of tournament kwa ngathola khona scholarship esokuya e Harare e Agatha Shinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa ngu-Dr. Regis Dzenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama twins o Peter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika, o Elvis Meleka, Edward Sadumba, labanye nje engawaqambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu le-Agatha Shenet Soccer Academy umasuku labanye bakhe bebefunda esikolo se-Lord Malvin esendaweni ye-Waterfalls e-Harare sona esahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha i-Coca-Cola Cup esayidlalela eKadoma si-Lord Malvin esayenza sayaprezenta iZimbabwe eZambia lapho ezahlangana khona the likes of Kenneth Mwene. Bedlalela iZambia ama national team schools oyemalawe bantumbalo uJoseph Kamwendo. Ya kwabanzima ukuthi atho 14 saba ngunumber 3 but replay of the tournament yavela kithi uElvis Meleka lo goalkeeper of the tournament waba ngowethu uKnowledge Jim.
Umasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela uTsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1 kuthe ngo-2008 uTsenga esechiye umdlalo wenguqu umasuku labanye bakhe basuke beyisichiyagalombili besiyadlalela iqembu leShooting Stars.
2008 yikho lapho engaqala khona ukudlala ku-Premier. Ngahlala lama players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, labo Msalati, Elliot Matika, kochwa nguMike Matsibanyeka. Uyo wesuke lati ku academy so wayonga still coach khona ngale sasiyi 8 and sonke siyi 8 sadlala first 11 ne Shooting Stars after 2 years ngawo Motor Action adlala ku Motor Action 2010 lapho esathatha khona i league as a Motor Action team.
Iningi labadlali aphule labo kudala bathatha umhlala phansi njalo masuku uthi okubangele ukuthi yadonse isikhathi eside kangaka edlala kuze ngalaphezulu ukuziphatha.
So from 2008 up to 2023 iSecret about mina yokuzigcina lokuhlala mbonthi ngifit into enzidlayo ziyahambelana le nto engiyenzayo umsebenzi wami yini into engayitshela abanye abakhulayo secret ukuthi bengabambi into ezifana lembanje ama drugs la mina ayichutha kunathwa kodwa mina anathi umuntu onganathiyo ongabhemiyo so mbona kwansebenzela la
uma sikuza lelwedo lobhendla kobulawayo ngomnyaka 1987 njalo ukhulele lokuchini lenkulumane amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa iHow Mine bulawayo city talent vision kanye lendonsakusa uthe ngemva kokuthatha umhlala phansi wabhekisa amabombo kwelengi andi njalo uthi uyake ihlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kwele Zimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, uEdmond Muzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yesizwe umculi wengoma zomdumo wedisco uSikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Lama Golden Ladies bacela bese mzansi yena ke inzalo yasemandebeleni
Ndlovu ngidabuka phansi khona le emathop ezintabeni esigabeni seWhitewater ngifunde eWhitewater ngikhulele khona eWhitewater mase ngikhulele ngasuka ngaye South Africa kula endlala khona enjalo engisebenza khona 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record ialbum yami yokuqala nqa recorda ngubaba uDenchanda ialbum yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda waseyashona ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya uMoses Ngwenya the Black Moses we Soul Brothers ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi iwalala wasala ngambe khapha ngubaba uFred Gwala uMadamara Choman.
Lapho wacina ezimela yedwa kwezomculo ukhani
ngo 2021 I decided to open my own group to create my own group actually so I group yami ayibiza ukuthi i Golden Ladies ya ihamba nentombi enhle uDobuhle Malenzi then you know Aida yayizinto bengihamba nazo ku Golden Ladies sasinama albums amathathu si Golden Ladies ngingasabaleli ngiyi 1 mina
Lamo ezo Jesus mana sengiflathela sesiphuma kanje ke ngilokhanyi asibethe begida njalo ubatshele abalale ukuthi bangawuthola ngapha umculo wenu njalo bengaxhumana lawe njani
ama albums la ayatholakala online you just google or download Khanyi Golden Rhythms featuring Golden Ladies uzithola zonke ingoma ozifunayo yes then mawufuna ukusibhuka in anything sikhona si available uya WhatsApp ku 0027718242706 siyanithanda sicela ni support and sithanda ukubonga kimi lonke senisupportile ngoba siyibonile utshintsho kakhulu ever since ngaba ne Golden Ladies everything just changed siyanithanda love and peace mwa
umdumo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Khanyi Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies bona abasanda kwethula iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulombuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuze phatha kwakhe ngemfanelo yikho ukubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye la kuDivision 1 selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.